Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 21 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamile Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Kolokho mbane ngale kuthekisa ukuthi ukhetho luka 2018 luzabalo kufundwa ngokukhulu kakhulu sokufanele ukuthi namanye amazwe baqale ukunomiselela ukuthi babe khona ekhetho luka 2018.
Zianda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabasekeli bamabandla aphikisayo ngamapholisa labasekeli bezano PF.
Impilo yezima esibhedlela uhambezi sekukhangela xa khuluma ngezethetho ngokuphuma abantu bethetha kuthiwa wonke umuntu umelaredisa abantu babukela ngokuthi ayinengi labantu akhuluma ngokuthi okukhona lasefika babona inguquko.
Lanxa umkhankaso wokukhuthaza uzulu ukuthi avote ngobuningi kukhetho oluzayo kuqhubeka, bakhona abantu abasoze bazihluphe ngokuvota ngoba akula nguquko ezaba khona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi ziyanda izehlakalo zokutshaywa kwabasekeli bamabandla aphikisayo ngamapholisa lamalunga ezanu PF. Kugwalo esanda kulwethula inhlanganiso le ithe kulabantu abangamachumi amathathu lane abahlukuluzwe ngabasekeli bezanu PF ngamabasa ngenxa yokuthi bebegqoke impahla elempawu zamabandla aphikisayo. Iningi labatshayiweyo ngamalunga e-MDCT. Ngolwesihlanu khona amapholisa ahlasele amalunga aleli bandla agoqela unkosazana Thokozani Khupe eLupane awathela nge-tear gas. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda uthi lokhu kuveza sobala ukuthi ukhetho oluzayo luzaba lodlakela.
Uhulumende wezamthethosela 19 sesebenzelana njalo nabantu bakho ukuthi abantu nemisebenzi phele eqhubekela phambili ngomkhankaso ukuthi selabantu nje ukuthi bangaphathisa ngawo zekhetho besabe ukuthi semasi. Kolokho mbane ngale kuthekisa ukuthi ukhetho luka 2018 luzabalo kufundwa ngokukhulu kakhulu sokufanele ukuthi namanye amazwe nama-organization akhangela ngezokuthula njalo alisana lokuthi kube amalungelo abantu akhangele kahle sokufanele ukuthi kathi sibaqale ukunungiselela ukuthi babe khona ekhetho lika 2018 ngoba yikho lokho kuphela okungenza ukuthi abantu babe lokube lokungafiwa kangako ngokhetho lolo.
Amapolisa wona kuyini okungenziwa ngawo ngoba sesike sabona kanengi sibonile njalo ngolwesihlanu ehlasela abantu be-MDC abagoqela uThokozani Khupe ebathela la nge-tear gas.
Ngibone ngani mina abantu beZimbabwe sokufanele ukuthi labantu abamabandla aphikisayo kahle kahle ababefuna ukukhankasa njalo abasengozini yokutshaywa ngamapholisa kumbe eyokulinyazwa ngamapholisa sokufanele ukuthi bahlale bekhangelisisile bevula amehlo belamafoni afana lama-smartphone ukuthi lanxa sokunjani bathatha amavidiyo betshengisa amehlo amapholisa noba nguphi nguphi uyabe khona ngoba mbonani khonokho bangaqala ukwenza kathesi sesekhatshana lokhetho luka 2018 amapholisa azabakwazi ukuthi ngempelampela abenze udlakela abe ngamapholisa bazaphuma kwelinye ilanga kwenye imini njalo bangagcina behlangane ne-justice bangagcina ngelinye ilanga bebizwe ngamagama kwathiwa wena wathi abantu endaweni ey'njelenjelenje ngesikhathi esithile. Khonokho mbonani kungasiza abantu kakhulu ngoba ayikho enye indlela esinganqanda kumbe sikhuze ngayo amapholisa ikakhulu nxa besebenza elemvumele vela kupresident lezano PF.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe. lanxa umkhankaso ukukhuthaza uZulu ukuthi avote ngobunengi kukhetho oluzayo uqhubeka babikwa bekhona abathi kabasoze basihluphe ngokuvota ngoba akula nguquko ababona isiba khona. Abamabandla aphikisayo balethemba lokuthi udubo olukhona elizweni olugoqela ukusilela kwemali emabhanga kanye lemisebenzi luzafuqa abantu bayevota ngobunengi. Kodwa abanye kabakuboni ngaleyo ndlela, kutsho isiphathamandla seWoza uNkosazana Magodonga Mahlangu.
Impilo ayitholakali, imisebenzi ayitholakali. Impilo isinzima, ezibhedlela awuhambeki. Sesikhangela nxa sikhuluma ngezokhetho ngathi kukhuluma ngabantu ukuthi siyarejista kuthiwa wonke umuntu kumele arejista. Abantu bakutshela ngokuthi ayi mina vele okukhona kathesi, iningi labantu bakhuluma ngokuthi okukhona kathesi uyababona inguquko. Kulaba abantu athi bafuna ukukhankasa, ngabangaze laba abafahamba nayo ngaba yinto angalidlala ezantu. Abantu bathi bafuna okuzadala umehluko empilweni, kodwa kathesi ngisimo esikhona bakuboni. Babona ngani kule focus nalami bekule nkhangeleleyo. Political power budget. Engase ilethe ngoqoqo ebantwini ngoba abantu bayakhuluma lokuthi khona nami thathi idola ezashinde kancane ukuthi idola abona kanti sekungathesi kodwa abantu bakunanzela futhi ukuthi idola lale ngase zenze lethu kwakufuneka ama-policies ayezomnetho ama-economical policies ayezayenza ukuthi kube conditions ukuthi umnetho wethu uthuthuze but akula konke khonokho. So abantu besibili badangalele hhayi abalisize compare bethi andiwa kuyi-36 years ama-Israelites ahlehe ka-40 years so shouldbe 4 years to come for us which is idea kanjani. Wenziwa khona ukuthi abanyani bayakwenza ukuthi ikungani abantu bezimbabwe lokubekezela kangaka. Ngoba singakunanzeli ukuthi umongameli wathi wona omgaba wathi esedebheni wathi wona ezimbabwe akula ma-crisis ngoba yena kaboni umuntu omhluphayo. Into ziya lokhu zisika wethu ziyale okokuthi vele akusela okubambekayo kodwa abantu balekho eqhubeka ezifting zanormal. Sele sikhangela futhi khona ngifehlakalo esenzakele mhlaka 14 May eBarbazulu Stadium. I-era e-judgment yokuthi ngayokunika i-offside ihlokomise abantu e-DF bala ngoba umsindo waba umsindo abantu ade bezuza wena kodwa abantu ngani kuthiwa siyandisa i-focus ye siyayithandile bayayithandile le ndaza abantu basho njani bathi siyayithandile le ndaza kodwa ngazi same uthukuthela khonjana kubonakala nxa imali bethu singekho emabhenki.
Udubo lonke lolo lukhona Mahlangu ubona lusenza ukuthi abantu bavote ngobunengi nabe votela utshintsho kumbe luza kwenza abantu bengavoti njengoba uyatsho ukuthi abaningi bathi kababona ukuthi kuyini okungatshintsha ngoba abantu abakhanya bezancintisa belokhu bengabantu banye.
Udubo leli mbona ngani lizayenza ukuthi khona ibandle likuthi kathi zantefu yiwine ngoba abantu bezantefu bazahamba bevota nalabo lithana bathi iningi lezimbabwe sezivote ngoba abalankanyelele uma abandi akhona labantu abakhona abangani bafuna ukuncintisa abantu sebekhanyile kodwa vele yiwine okutho kubuyani ngoba akhangela abantu abakhona belantu arozinti yiwine okutha inkulumo ekhona ngani emaphandleni ayiwine okutha vele.
UNkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWoza. Onke waba ngumphathi ntambo ogatsha olubona ngokukhumisana umlotha elizweni njalo engumkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu. Uthi ukwala kwamalunga ezanu PF awetale lephalamende ukwamukela umthetho ojonge ukuqondisa uhlelo lokuxolelana into engamelanga ivunyelwe nguZulu. Amalunga ezanu PF ale ukwamukela lomthetho etale lephalamende ngevike edluleyo esithi ulakho ukuvusa izilonda zegugura hundi. Umzila uthi sokudingeka ukuthi udaba lolu luhanjiswe emthethwandaba we-International Criminal Court.
Into esisene nje kuphela eqondileyo thina ngokubona kwethu ku-ANSA ikuthi abantu abenza amacala kababotshwe umthethwandaba omhlaba i-International Criminal Court yiyo kuphela esibona ngazathi ngangenela kulolu daba. Yikho ngakuthiwa abantu emathebeleni nasibanyaneni kuphela ukuthi sihambise lolu daba ku-ICC bazebotshwa ngumthetho omhlaba athi ngumthetho weZimbabwe ngoba sokusobala ukuthi kabasoze bavume ukuthi kubunjwe umthetho ongakhangela lolu daba lathi kasikuvumeni ukuthi akukaze kwenzakala emhlabeni ukuthi kulomuntu okungenza icala elingaka akuyazibophe azigwebe phezu kwalelo cala.
Ibandla lakho ikhona yini imizamo eliyenzayo ukuhambisa lolu daba ku-International Criminal Court okhuluma ngayo?
Owakhethi sisakha mayelane nokubunjwa kwaleli bandla. Kodwa sesikubeke sobala thina ku-ansa ukuthi sesidelile, sesibeke phansi izikhali kule mzamo yokuthi kungaba lento nje ukuthiwa yi-National Peace and Reconciliation kuleli lizwe leZimbabwe phezu kwamacala enziwa ngomgabe neZANU-PF yakhe eMathebeleni leMidland. Sikufake kwakasobala ku-constitution yethu ukuthi enye into emqoka esihlukuluzayo ukuze sibumbe i-ansa ngamacala enziwa igugula hundi ende kasikhole ukuthi kule nto engaphuma phezu kwemizamo le kade sizama ukuthi sisebenze nabanye ukuthi kukhunyiswa ngumlota, ngoba ukukhumisa nomlota abakucabangayo yinto nje ukuqhubela igwayi. Kanti kathi siyacabanga phezu kwalokho ukuthi onileyo kayethonisiswa. Yikho kasihlangani kulokho. Indlela kuphele ukuthi thina njenge-ansa esingaphumela ngayo ukuthi nxa sesifakele i-foundation yenhlanganiso bese sithi thina siphumela phansi ngabameli babantu beMathebeleni leMidlands kuphela, simela phansi sithi sifuna icala legugula hundi liye emthethwandaba. Sithemba ukuthi amanye amazwe ikakhulu ilizwe elifana ne-Britain labo-Canada labo-America ababona lesi sitha senzakala kodwa bakhetha ukuthi bakhayele eceleni. Icala leli lenzakala lina-Britain yini elalisanda kuphuma ukuphatha leli lizwe, cala esincedisa ukuthi sithole i-justice phezu kwabantu bethu abafayo.
Ibandla lenu limi ngaphi babamzila kudaba lokumanyana kwamabandla ngaphambilini kokhetho, amabandla aphikisayo?
Ngizangira ke kubeke sobala ukuthi bona abalazi isikhathi sokuthi una bethonisa amacala enziwa kudala. Kuba sobala ngakithi ukuthi abanengi babona laba bantu abathi bona bafuna ukuthi bamanyane, kabafuna ukuthi thina silingise isinto zeMathebeleni. Phezu kwendaba yegugula hundi sizakhuluma indaba yemsebenzi lamathuba nje lapha kwelakithi ukuthi abe ngawo abantu abahlala eMathebeleni. Asiboni ukuthi uTsangirai kumbe umjuru kumbe umnyandakwa kumbe uTendayibiti nxa kuyukuthi into lezi ngabazivumi ekwenhlelweni zabo, hayi thina kasikho siza kumasoto.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu ngomkhokheli webandla le-ANSA. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube weStudio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Zulukandaba lingalitshona njani lapha elikhona kunangapho ngemakhaya, mina lapha-ke ngiyaphila. Ye, kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhuluma ngokungenwa komfelokazi. Kambe lokho kusayenzakala yini kumbe akusenzakali? Nginenhlanhla ngokuthi ngilo mama lapha unkosazana Stars Thebe Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu, lo mnumzana uSiso Ndlovu odabuke eLupane kodwa-ke uhlala eJohannesburg. Baba Ndlovu kunjani? Kanye phile kakhulu. Ye, Mathebe kunjani mama?
Aphila baba, ube kunjani Thebe?
Hayi siphile kakhulu. Ngikhalise ngawe baba Ndlovu. Nxa sikhuluma ngokungenwa komfelokazi, wena uyakusekela kumbe akusekele yini khonokho?
Hayi mina ngibona kuyinto vela ngithi yayikhona ekadeni endulo, so angiboni ukuthi kushintsheni. Mina umfelokazi uyamngena uma ngabe kuwukuthi uthandile kwale kumngena umfazi womfowenu, ona umfazi womfowethu uthandile ukungena agcine iy'ngane zami, angiboni inkinga yakhona.
Mabhoqo, nantu udaba lapha uyamuza ubaba lapho uthi hayi ukungenwa komfelokazi yena akaboni kule nkinga khonapho.
Uqondile kuthi asesikhaya nomkhuhlane esiphila phakathi khathesi kakhulu umkhuhlane loyongculaza. Kuba kuwukuthi abantu bakhobengena nabengadingisisanga ukuthi isimo sabo sime njani, kodwa eceleni lokuthi umama usekele abantwana baswele ongabagcina, kuba kuthi nxa oyise omncane bengena egumeni bezomgcina lona umama. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi ufuna yena umamalo abe nguyofunayo ukungenwa, akube ngenxa yokuthi funa hayi ukungenelwa ukuthaba kulowo muzi bathi angaphumi.
Mbuye kuwe baba Ndlovu, uyezwa lapho umabhoqo uyakhuluma ukuthi umama kumele abe efuna ukuthi akwenze khonokho, kodwa wena ngiyakubona sibili ngesintu uthi hayi kumele angenwa kuphela noma kunjalo.
Hayi khona awukwazi ukuthi umjele engafuni. Angithi kufana le ntombi uyayithanda ma ingafuni ayifuni. So mina into engingayisho nje nami ukuthi umama wasekhaya ma ethanda ukuthi mina ngingamngena akunankinga, ngiyangena ngigcina abantwana bomfowethu sekuya ngaye. Ma ethi yena akafuni angabanjwa ngamandla futhi ahambe aye lapha oyabefuna othanda khona. Kodwa-ke ma kuwukuthi nawe uyavuma, hhayi akekho umuntu okufanele abeke umthetho ukuthi makuyenzisa, ngoba vele into iyayisenziwa kudala, hayi kayiqhubeki senziwa, ayikho into eshintshileyo. Abantu nje ukuza
kuzalwa kwabantu kodwa abantu makuwa amandebele kusase amandebele vela kudala sizoku siyizalo eyodwa
mhm mabhoqo kunapho ke nxa usizwa lapho yakhuluma ke umnumzana kodwa ke nxa sikhangela phambilini abantu laba babe vele bengathandani yini umuntu engakabhubhi umnikazi womfazi
ukungena lokuganga izinto ezimbili ezihlukeneyo nxa babevele bethandana umufi esaphila babeganga labo babexhwalile yikho kuthiwa yikuthintithintha mhlawumbe umne wabo uyabengekho esimazweni akhatyana so kuthiwa umna wakho ubelokhu ethintithi umuhla yaphekhaya kwazibonakala kodwa lakuthuma ukungena phela ukuthi uyabe sekwenza sobala egcikini ukuthi sengigcina abantwana bompoyo seyitheki khona na ufuna yena umama lwana akufise khonokho ukuthi uyafisa ukungena abe sezesitsho nemithetho yakho ukuthi hhayi babomncane asihambe enyestat siyethe sidwa siyekhangela igazi lethu ukuthi limi njani ukuze ukungenana kwethu lokhu kungabi zikhwezela kube ine sengicela igciwane ngingazigulisa umama mncane ngapha ngikhaya kumbe ngothwele igciwane lakho ngapha lomama omncane ungazi ngiseda mina sabele ngigcine abantu abamasebetiye nguyise
siyakuzwa kakhulu-ke mabhoqo ukuthi isikhathi sesedlulwe kumangoye vala khonapho-ke babandlovu utsho lokuthi wena ungathi wayenza khonokho ungakwenza yini kumbe ugcine susiya le new start lapho besiya kukhankakela igciwane kambe kungayenzakala kunjalo
ya hayi dube lento ekhulume kumama ngeke ngiphikise ivele ingoba ukhulume kahle impela kodwa-ke angisho nami ukuthi mhlawumbe kufanele ngifake namawani makuwukuthi sivumelane ukuthi siyo-checka igazi sihamba siyo-checka igazi siqhubeke siyahlala nomama
ye siyakuzwa kakhulu vala ngamafitshane mabhoqo
kuqondile kuyatesta anikwenzela ukuthi liphume kuphelaselimpilo ehle njalo ehlambulukile
siyamuzwa lo-ke ngunkosazana Stars Thebe Mathe ingcweti kwezamasiko esintu njalo lapha silobaba uSibusiso Ndlovu yena udabukela upane kodwa uhlala eJohannesburg kulezi nsuku lingathinwa lakusasa mbongile bantu lete bala ukuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo olivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGift Dube lilani
siyabonga jaheli dala sizwe uhlelo lwabasakhulayo
Yigudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayigobe namhlanje ngibe lenhlanhla lokuxoxa lomhlabeli womdumo wekwaito lehip hop olengoma edumayo emphakathini uChris Ozzy Oz bengifuna ukuzwa okuningi ngale ngoma yakhe engaphansi kwesihloko esithi amantombazana njalo ukuthi uzabe ukhisha idlalade elikhangelelwe ngabantu abaningi emphakathini nini
baqala amantombazana bafuna ukuzimixa nathi
Ngiyakwamukela kuhlelo Chris masihlabe le ndaba sitshele okuningi ngale ngoma.
Ya amantombazana actually ingoma ehluphile like manje eqashi lami ihluphile kobulawayo sihluphile lapha ngasefor sihluphile ngaseswankereni and then le namba ngiyirekhode nonyenza i-collabo no-SQ.
Kuyini okwawenza ukuthi ukhethe u-SQ?
Ngiso far bengakabi ne-collabo estrong namajita aseharar and like u-SQ istandards ake ngiyasifila plan so bembona ukuthi kungcono ngenza i-collabo naye.
Yazi le ngoma ingishaya ngaphakathi umdume otshiyeneyo uyazwakala ngizwi kwaito njalo i-hip hop akungichasisele ukuthi ingoma le umdumo bani
i-hip hop kwaito
ngiyaqala uzwa ngalo mdumo ungathi nguwe odumayo kakhulu ohlabela ngalo mdumo
ya ngiyabuza mbinja ikhathi rephi kuzwa lana
Okay mnandi masiqhubekele phambili kuyini okwaphefumula ukuthi utshintshe from being a dancer to ukuba ngumuntu oculayo ohlabele umdumo we-hip hop lokwaito
ya ngikuthi like bese ngingene kakhulu kwi-industry yokujayela yabona mfethu so ngabona ukuthi kungcono manje sengikhulile yabo kumele ukuthi like upgrade isihlayela so ngabona kungcono ukuthi manje kungcono ngipush i-hip hop yabona
kuyini okwaphefumula le ngoma why amantombazane
ya lawo yazi it's all about chaos mpintshame like ekhaya yabona ukuthi mina support kakhulu amantombazana banganya kakhulu so ngibona ukuthi this time ungcono njani ngibafakela uculo le grand yabona bashiphela inamba for ukuthi ngibatshengisele ukuthi nabo babalulekile kimi empilweni yami yabo
ngemva kokukhipha le ngoma ukhangelele ukukhisha idlala dena
no I'm actually dropping a EP
ungitshele phela ngamafishane ngale EP yangona
yeah ngile featuring lo Kelvin the featuring lo SQ and the featuring lo Nyasha Timbe featuring le Mikomba and lenye intwana okuthiwa ngu Baby Joe lenye intwana okuthiwa ngu Max like ama jita pusha industry ngayi I'm trying to feel myself see and this is go bigger
myself but ladies and gentlemen since I'm here allow me to feel le EP yangkhona usuyinikezile isihloko na
yeah kuzolunga
kuyini okwaphefumula isihloko leso
le kuzolunga ilike ukuqinisa like amajide like ukuthi like now sibe usebunzimene awukhethelekile ngaba ngontombazana ngaba lijida like yathola ukuthi kunabantu abavaya isicelo namaphepha zakhe grand udinga isipana ositholi uyahlanganisa yahuzuka so like leso ngikhipha ukuqinisa labantu ukuthi no mpintshamo ngaba usebunzimene ngaba kunjani mfethu akuhlangani but just ithemba ukuthi ngelinye ilanga kuzolunga
ukhangelela ukuyikhipha nini le EP?
EP like ngiyayidropa like end of this month.
Uzabe ukhipha ingoma entsha na ungakakhipha idlalade lakho?
Yeah, lokhu ngisaplana but like okwamanje safocus ngoba ngifuna ukwenza i-video for i-track lelo mantombazana. So sazama ukuthi ngihlanganise iyenze i-chankura lesangane leya ngitshalela phansi but emalangeni. So ke sazama ukuhlanganisa mpintshana.
Amantombazana ayafunakala na for i-video yakho.
No, obvious amantombazana. Ngoba like vele ikhuluma ngamantombazana. So ngizomixa like amajida lamantombazana.
Abantu abafisa ukuthola umculo wakho bangawuthola ngapi?
Yeah, izoba khona ku-Facebook. And lalabo abazofuna imamela like SoundCloud izobe ikhona futhi and then like yeah, ngisho kanjalo mntinja.
Hayi mfana kithi, ngiyathakazela ukuphumelela kwakho okwenzakala emphakathini uyaduma ngempela ngempela ngempela. Wothi ngithi amhlophe mfana kithi. Yee kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoyi, sekumele ukuthi sivalelise abalaleli. Olivalelisayo nguChris Ozzy Oz lo Mike Hove, nizalishiya la ngoma yakhe edumayo emphakathini engaphansi kwesihloko esithi amantombazana. Bafuna ukuzimisa nathi. Bagwala amantombazana.
Siyabonga Mike. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
eh ngiyabonga kakhulu ungamukela kuhlelo nami ngibingelela abalaleli bethu namhlanje ntambama
usiphathele ubumbhalo lamhlanje
namhlanje ngifuna ukukhuluma ngeqemba ngikhangele kwabaseRoma chapter 5 verse ngeka 4 sikhangele ithemba ithi yona iverse ka-4 lo-5 lithi yona ukubekezela kukhipha ubuneke emuntwini ubuneke bona kukhipha ithemba ithemba-ke akesezele isiyangeni ngenxa yokuthi uNkulunkulu uthele uthando lwakhe phakathi kwenhliziyo zethu ngomoya wakhe oyingcwele ngifuna ukukhuluma ngokuthi abantu abaningi ngiyananzelela ukuthi bengangena emimeni enzima umuntu uyalahla ithemba ikanti siyananzelela ukuthi ukubambelela nokuba lethemba kuyenza ukuthi umuntu isimo sakhe kunti kumbe ngathi ukuba nguye kwakhe kuphume kube ngigceke ilizwi kankunkulu lapha lithi lona ithemba alisoze lisiyangise ngenxa yokuthi uNkulunkulu ufake uthando lwakhe phakathi kwenhliziyo zethu lo mbhalo uqakathekile ngenxa yokuthi into eyenza ukuthi umuntu alahle ithemba ukuthi uyabe selahle ukukholwa uNkulunkulu njalo umuntu ulahla ithemba ngenxa yokuthi uyabe selahle ilizwi likankulunkulu uyabe ngasathembi ukuthi uNkulunkulu uyakwanisa ukuphutsha ulutho lolo ake emthembise lona kumbe ukuthi uNkulunkulu uyakwanisa ukuba lempendulo ngomu umumo umuntu angene kuwo ngakho ithemba liqakathekile ayikhona kuphela emuntwini kodwa ithemba liqakathekile esizweni thina njengabantu bezimbabwe singene phakathi kwesikhathi esinzima kakhulu ngikhuluma khona manje ngiyambona imidende abantu belayinile emabhanga bedinga izimali njalo kathesi izikole zithe zivula mbona imidende yabantwana abathembekisiwe kuqala babuyele ngekhaya ngenxa yokuthi bengalazo imali zokubhadala konke lokhu kuyayenza ukuthi abantu balahle ithemba becabanga ukuthi kambe umumo wethu uzatshintsha yini manje namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi hawu ithemba kalibe khona bazalwane ngenxa yokuthi lafilizwa nkunkulu ithi singabalethemba asoze siyangeke ngenxa yokuthi unkulunkulu yena wethembekile ukwedlula thina singananzeleli ukuthi ilizwi kankulunkulu liyathengisa ezigabeni eziningi sasibona u-abrahamu ihlele minyaka efika 99 lomkakhe usera esiyemdale kokuthi ngemvelo kwakungasoze kwenza ukuthi abe lomntwana kodwa ilizwi kankulunkulu ithi kalahlanga ithemba iyambona ukuthi kulobufakazi bokuthi usera wagcina esethole indodana othwala u-Isaac kwaba yisimanga esikhulu kakhulu kodwa kungenxa yokuthi azange alahle ithemba njalo siyakwazi kulezinto eziningi esizinanzelelayo njalo kule bufakazi wabantu abaningi abangani bafike lahle ithemba kodwa unkulunkulu wabaphutshisa lakho nxa sikhangela bona abantwana bako-israyeli siwabona behlala iminyaka edlula 400 years besekugqileni uma wakukhangela wawacabanga ukuthi abantu ababazazi beyekufa isize lethu izaphela kodwa nxa sikhangele kathesi u-israyeli ilizwe elinkalakatha ilizwe elinothileyo laphume ekugqibeni ngakho-ke namhla ngifuna ukukhuthaza ama-zimbabwens ukuthi singalahle ithemba ngikhuthaze abalaleli bethu besezindlini kumbe uyagula kumbe ilomumo esikwenza ukuthi ubone ngani usidangele sibona ngani akusoze utshintshe namhlanje ngifuna ukukhuthaza ukuthi ngoba le themba ukuthi unkulunkulu uyakwanisa ukutshintsha umumo lo phakathi kwawo
kuyigqibe mfundisi
namhlanje ngifuna ukuthandazela abantu abasezindlini abalaleleyo ukuba namhlanje unkulunkulu avuse ithemba enhliziyweni zabo lokukholwa ukuthi yena uyakwanisa ukuthi aqinise lokho akuthembileyo ezwini lakhe baba ngegama likajesu ngithandazela wonke umuntu olaleleyo olalele kule program siyamthandazela ukuba kulaba abagulayo baphilise kulaba asebelahle ithemba banike ithemba kulaba unkulunkulu asebecabanga ukuthi impilo yabo isiphelile banike impilo entsha ngegama likajesu baba siyathandaza sithandazela abatsha sithandazela omama sithandazela obaba bakhuthaze khuthaze isizwe sezimbabwe sibe kwazi ukuba ikusasa yaso izakuba ngcono ngegama likajesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
siyabonga kakhulu unkulunkulu asibusise
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda silethemba libusisekile ngompalo kamfundisi lamhlanje nje kulilanga langesonto ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili ziyanda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabasekeli bamabandla aphikisayo ngamapholisa labasekeli bezanu-PF lanxa umkhankaso wokukhuthaza uzulu ukuthi avote ngobuningi kukhetho oluzayo uqhubeka bakhona abathi kabasoze bazihluphe ngokuvota ngoba kungela nguquko ezaba khona hayi-ke kwanelo kwalamhlanje sihlobo esithandekayo asibeni sonke kuhlelo lunye ekusasa olivalelisayo nguntungamili inkomo lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.